Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Vuganja nemtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 16 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhuphukile njalo izolo ngabantu abangamachumi amabili lanhlanu laya ku-1089.
Isikhwama kasilamali. So angiboni ukuthi inhlala kahle kaZulu ingatshintsha sibili nge-review lay.
Umphathintambo wezemali uza kwethula uhlelo lwaphakathi komnyaka oluphathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende namuhla.
Icala lokuthuka umongameli liyinto emangazayo kwele Zimbabwe, ikakhulu masikhangela lokhu igovernment yadingena yazibiza ngokuthi i-new dispensation.
Liyanda inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka umongameli Ngameli Emerson Mnangagwa okugoqela amapolisa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kunkulungwane elamachumi phose ayisishiyagalolunye 1089 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalichumi lambili belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi abangamachumi amabili lambili ngabatholele umkhuhlane khonapha elizweni. Asebefile balokhu bengamachumi amabili njalo asebesindile kulomkhuhlane labo balokhu bengamakhulu phose amane 395. I-John Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 581,000 njalo wahlasela abedlula kancane izigidi ezilichumi lantathu 13.4 million. Umanyano we-African Union wona uthi e-Africa sokufe abantu abedlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,238. Asebebanjelwe umkhuhlane kulelizwekazi bona bangu 594,841. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namuhla uza kwethula umbiko wakhe waphakathi komnyaka ophathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende owe 2020 midterm fiscal review statement, lapho inengi elithi likhangelele ukuthi aphathe udaba lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Osomabhizimusi labo bathi bafuna ehlise imithelo. Umbiko kaNcube lo uza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla uhlonzi osokubangele ukuthi i-inflation ikhwele iye ku-737.26%. UNcube uza kwethula umbiko wakhe edale lephalamende lapho ibandla le-MDC Alliance elithi amalunga alo azaphatheka kulumkhosi lanxa engananzi uMongameli Mnangagwa yena okhangelelwe ukuba khona. Sibuze ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba kuchera ukuthi kuyini okungakhangelelwa nguZulu kulumbiko.
Kathese abantu bathwele amagaba avuzayo bathwele nzima sibili nxa ungakhangela ukuthi i-economy iyachabalala isisindo semali yelizwe siyagugudeka mihla ngemihla intengo yakhwela mahlayana abantu abaningi kathese kabasela msebenzi imisebenzi kayikho so abantu bayabekhangelele ukuthi ubaba umthuli ncube uzabuya lamacebo angenza ukuthi i-economy ithuthuke abantu bathole imisebenzi intengo stabilize njalo kulabo abasebenzayo bayabekhangelela ukuthi uzakhweza ama tax free thresholds umbe izimali ezibhadalwa umthelo ngoba khathesi sesisidla imali yonke umbe isalary yonke so abantu bayabekhangelele into eziningi kakhulu ama business bayabekhangelela ukuthi ubaba umthuli ncube uzabuya lamacebo angenza ukuthi labo basebenze kungela ukujimisana lamapolice abuye lama policies are clear ama policies angenza ukuthi abantu bonke nje baphile impilo engcono
uqhakatheke okunganani umbiko lo
Midterm review lay iqhakathekile kakhulu ngoba usukela ngozibandlela bese le budget esasilisebenzisa ibudget elethulwe ngomnyaka ophelileyo so i review lay iyabe isitshengisa ukuthi besilandela yini owawumunyethwe yi budget lay usukela ngozibandlela i budget leli liqala kodwa ngobona kwami izaba ngeyokukhala kuphela i review lay ngoba ubaba umthuli ikakhulu ngesizathu ese COVID-19 usebenzise imali eningi kakhulu njalo angiboni i-review le iletha uthinto olukhulu kakhulu kunhlala kahle kaZulu ngoba iyabe isitshela ukuthi sasebenzise imali eningi kundaba lezi eze COVID-19 njalo isikhwama kasila mali so angiboni ukuthi inhlala kahle kaZulu ingathinta sibili nge-review le abantu akumelanga bakhangelele into enkulu kakhulu kusuka ku review le ngoba uba womthulikala imali yangkhona ukuthi ayenze abantu ababe bekukhangelele khona
umnumzana Masimba kutshera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela amapholisa kumaviki ambalwa edluleyo ushunguze moyo kathe olipholisa ubotshwe wamiswa enkantolo esetheswa icala lokuthuka uMnangagwa ngokuthi ufana lecondom esebenzileyo Kuliviki kumiswe elinye njalo ipolisa emthethwandaba uMilton Murairwa laye esetheswa umlando wokuthuka umongameli Mnangagwa ngamazi okuthi sokumele ehle embusweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Ukansila weMDC emaswingo umnumzana Godfrey Kurawone laye ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokubotshelwa icala elifanayo. Ukurawone ubikwa wathuka uMnangagwa ngamazwi okuthi sokumele asuswe embusweni ngoba esehlulekile. Izolo osakhulayo uNamatayi Kwekweza ubotshwe okwesibili ngemva kokutshengisela esola imizamo yokuguqula isisekelo sombuso. Ukubala yikuthanda ngoba banengi abantu asebebotshiwe lonyaka necala lokuthuka uMnangagwa lanxa nje wathi engena embusweni wathembisa ukuthi uzavumela abantu ukukhuluma abakufunayo. Abalwela amalungelo kaZulu bathi uMnangagwa wenza xathu okwakusenziwa ngumoyi uMnumzana Robert Mugabe. Sixoxele gqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Jabulani Ndlovu.
Icala lokuthuka umongameli liyinto emangazayo kwele Zimbabwe ikakhulu masikhangela lokhu i-government yathi ingena yazibiza ngokuthi i-new dispensation akumangazi ngesikhathi sikaMgabe ngoba vele into eyayijayele ukwenzeka. So kuba yisimanga kakhulu ukuthi i-government le ka Emmerson Mnangagwa ethi yona i-new dispensation mayiqhubeka ngezinto ezazenziwa ngumgabe kusuka kube nzima ukuthi sizwisise ukuthi kona ngempela bajonge ukubisa utshintsho yini. Futhi kuyamangaza kakhulu ukuthi amacala amaningi nxa kuthiwa umongameli uthethisiwe uyabe engathethiswanga ngoba kebe kuliqiniso njengale eyokugcina le engene namhla enkantolo kuthiwa ukuthi umongameli sehlulekile. So angizwisisi mina ngesingami ukuthi why nxa uthi umuntu kahlulekanga ebojwa. Maybe nxa uthi uqambe amanga abotshelwe phela ukuthi ufakaze into engayisiyo. Kodwa uma ukuthi ukhuluma iqiniso akumelanga ibotshwe ngoba iqiniso ubani lobani uyakubona ukuthi kona umongameli wehlulekile. Wehlulekile ukubusa, asonhlamba, asocala kumele umuntu elibotshelwe and asokuyeyisa. Uma umuntu wehlulekile uyehlulekile.
Wathi engena embusweni uMnangagwa wathi amalungelo abantu uzawahlonipha njalo uzabavumela ukutsho yiloba yini. Kungathini nxa sesikhangela okwenzakalayo lokho?
Into enhle ngesithembiso yikuthi kuyafika ilanga lokuthi usigcwalise leso sithembiso. Yebo, wathembisa uMongameli Mnangagwa kwesikhathi ethatha isikhundla sokuba ngupresident welizwe, but safika isikhathi sokuthi ebonise ukugcwaliseka kwamazwi akhe. Ubani lobani uyakubona ukuthi kona wehlulekile ukugcwalisa amazwi akhe. Akula difference between umbuzo kaMnangagwa lombuzo kaMgabe, iyazifananela. Idifference yifeyisi kuphela, but nxa sesikukhangelisisa ama-repressive laws, imithetho le incindezelayo le kukhona, ukuhlukunyezwa kwamalungelo kuloku akukhona, and this time kuwes why ngithi kuwes ungakhangela ukuthi ngesikhathi sikaMgabe babebulala abantu at least ngendlela efihlakeleyo. Kathesi emini libalele abantu badutshulwa, emini libalele abantu bayathunjwa, abantu bayatshaywa. So kuyacaca kusobala ukuthi kona umbuzo lo awutshintshanga. Umbuzo lo in fact nxa utshintshile utshintshe ngoba usuwes kulalokho wawuyikho esikhathi sikaMgabe.
Uthini ngokubotshwa kukaNamatayi?
UNamatayi into kade yenza yikukholisa ilungelo lakhe oliphiwa yisekelo sombuso. Isekelo sombuso siyamvumela ukuthi ule freedom of expression, uyavunyelwa ukukhuluma lokho akucabangayo. And ekade kwenza eParliament, ekade ebhikisha ebonisa ukusemcabangweni wakhe. Akazange wayenza msindo, akazange wayenza dlame, akazange waphambanisa umuntu. So isizathu sokuthi ubotshelweni asikho ngaphandle nje sokuthi bafuna ukuthi bebonise ukuthi bona baphezu komthetho, njalo akulanto engayenziwa lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu. Ubuhlungu ngoba ngumuntu wesifazane njalo osamncane, if ungaphambanisa le minyaka yokuzalwa ngu-21. Ma i-government izafika kulelo zinga lokuthi intsha iyayincindezela ukuthi ingakholisa amalungelo abizwa i-constitution, kusifaka ngaphi ezilizwe? Kuthe kubonise nje ukuthi ezilizwe thina akula lapho esiyakhona. And kubonisa ukuthi kona i-government ayizimiselanga neze ukuhlonipha isekelo sombuso. Ngokunjalo ma ingazimiselanga ukuhlonipha isekelo sombuso, kusitshiya ngaphi thina ezabantu? Kusitshiya ezingeni lokuthi sizaphila sihlukumezekile. I-constitution izaba i-constitution ngebizo njalo ingalandelwa.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Lanxa sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa, uhulumende uhlezi esithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo. Kulabantu abanengi abakade bezama ukungena edolobheni lakobulawayo bevela emalokitshini atshiyeneyo ababikwa bebuyiselwe emakhaya ngamasotsha lamapolisa izolo, esithi aseqalisile ukuqinisa isandla kumigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Amasotsha lamapolisa la abikwa ebedlulisa abantu abalencwadi ezibavumela ukungena edolobheni kuphela. Uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi usezaqinisa njalo imigoqo yokwenqabela ukuhamba-hamba kwabantu ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kakhulu. Inani labantu abathola lomkhuhlane elizweni yilo elihamba phambili kulezinsuku. Umnangagwa laye ucizelele izolo ukuthi uza kwethula iziqondiso ezintsha ngenjongo yokwenqabela lomkhuhlane. Kodwa abanye bathi injongo yakhe emqoka ingaba ngeyokuvimba ukutshengisela ukuqoqwa ngabanye mhlaka 31 kulinyanga besola uhulumende wakhe. Kulembiko ethusela uZulu enkundleni zokuxhumana ethi engalokotha atshengisele uza ukhomba umuzi onotshwala. Akwaziwa ukuthi limbiko ivela ngaphi. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ubuziwe ngalimbiko edalele parlamente kanye leyokuthi amasotsha atshela abantu ukuthi bengangeni edolobheni mhlaka 31 kodwa wathi kazilutho. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube.
Oqale ngakutsho ukuthi ngembiko le ephumayo egcwele kuFacebook ngokuwethusela abantu ukuthi bangangena ezidaladini libandle libusayo leZANU-PF labanye nje abasekeli bayo kutshengisa ukuthi sebethukile ngokuthi bakwazi ukuthi into abayenzayo vele ayihambi ngendlela njalo abantu bazondile kakhulu xa bengatshengisela kutsho ukuthi kungagenqulwa umbuso wabo lo ongahambi nilabantu osukuza abantu empilo esinzimakho kodwa ngombono wami imbiko nje kodwa iyona vele ngendlela engibona ngayo iyona igovernment izavala ngale into ekuthiwa yilockdown bazisebenzisa umkhuhlane wecorona ukuvala abantu njalo futhi kuyabonga lamuntu ophuma phandle yikho bangakusebenzisa kodwa kwembiko nje kuphela akungeke kwethusa abantu ukuthi bangaphumi bayatshengiselela ngalokho abafisa ukuthi batshengisele ngakho.
Yena uZulu lenhlanganiso ezijiyeneyo bakhanya babambene yini ngenjongo yokutshengisela mhlaka 31?
Abantu bangeke besaba ukuthi bangene esitaladini ngegciwane lelikhona le-coronavirus, but into abangayesaba ngamasosha la azabe sihaziwa agcwalisa idorobho lonke ezethusela abantu ngempopho njengokuthi nxa kuthiwa yi-full scale lockdown ezabe sikhona ukuthi uthi kuyabona la muntu yabe phuma phandle kumbe siyanga. Kodwa nxa kunje kungela lockdown ukuthi is being enforced by soldiers and police abantu bazangena batshengisele ngoba leli ukutshengisela okukhona abantu abaningi batshengisa ukuthi kutshengisela ukuthi abantu abaningi bazondile phandle lapho abantu abathabanga abantu baganuni wabo ngesimo somnotho esime ngayo kuleli lizwe. Nxa kungasoze kube lama-social borders ethusela abantu bazaphuma bangene but batshengiselele uloba kukhona lowo mkhuhlane kumbe ungekho.
Uhulumende uthi ngenxa yegcikwane le-coronavirus usezaqinisa izibopho zokwalela abantu ukuthi bahambahambe. Ubona ngani lokhu akusoze na kwenze ukuthi abantu besabe ukungena ezitaladeni besesaba lona egcikwane le-coronavirus?
Engingakutsho ukuthi ngokuhlangana kwami labantu enhlangana labo engihambisana labo nje laba ama-organizations siyazibonela ukuthi hayi abantu abaningi bakhanya angani sibile indaba yokuthi bangene batshengisele bayayisekela kakhulu. Kodwa nje into ekhona nje ukuthi ihulumende yakithi leyi siyafaka abantu ukwesaba okukhulu kakhulu njalo abantu abanye esebesithi hambisana labo kuma-organisation ayethiwa ngangaphisana lehulumende mpophosini asebathengwa asebadlaya imali ezimali zeZANU-PF asebesenza bekhuluma besethisela abantu bethundubeza abantu kwentweni zombangazwe abantu balesifiso. Kodwa i-problem esiyayo ukuthi iZANU-PF iyahaza imali ibhadala abantu abanye abayisebenzisa even khonapho opposini asabambananga njengoba sezwa ukuthi even amanye amabandla like khonapha koBulawayo akhuluma athi angizabambeka entweni leyi kutshengisela ukuthi abantu abanye kwabanye abambana kodwa uZulu nje in general abantu i-demonstration bayifuna but sebekhathele.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi inkantolo isilaye usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi ahlawule owesifazana uLoveness Jiriseri imali engamadola eMelika edlula inkulungwane $16,000 phezu kokudutshulwa kwakhe ngamapholisa kuroadblock ngo-2018. Iphepha ndaba leHerald lona lithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi isithathele abantu abetheswa amacala enkohlakalo impahla engena ku $100 million. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarvulani kusitudio 7 okhulumayo nguTobias Chuma ungombani. Bengathaba nqani ngandivilisela lama umlayezo wami, mina ngiMDC sendala ekathwangira eka 99. Isicelo sami bengicela kubaba uChamisa, advocate Chamisa, lo mama uThozani Khuputi kababambani bengadle bekekwa izani, ngoba izani uyakwazi ukuthi izandla zazibomvu zigcwele igazi. So idinga ukuthi wena kuChamisa abantu bakho begcine bebulalane labakaThokozani uthiwe la usungcolile. Njalo sifuna ukuthi siyafika ku-2023 sisiyi-one party, hayi khona lokhu amarala la alenzayo. Mama Khuphi kula kanti kubi ngapho ukuthi umntwana uthi uChamisa akukhokhelele abantu, wena njengomother founder we-MDC ulandele emuva umpha ama-advise iphathi iqini. Siyacela ukuthi libambane lelokhu okuhamba lithathelana amahhofisi lisenza njani liyangisa thina silivotela kangaka silisekele.
Sebunani mana sakazi westudio 7 ngiyajabula ukungenaphakathi kohlelo lwenu. Okhuluma ngisifindo wasenkayi ngokuhlala ngelapha ngasejobeki ethembisa. Ngidinge ngiphawule mayelana lo dabo lolo olukhunywa lo ngumfoti lo waseplumtree lo othi i-MRP nomqondisi bakhonfuse abantu ukuthi bengasideleki. Ungananzelela eqinisweni thina i-MRP asikuthi ukuthi iyazonda abantu besishoneni. Ngichazisele lo mfoti, i-MRP ayizonda umuntu wesishoneni, izonda isenzo sangkhona esithi i-system. Hayi vele ayizonda umuntu, izonda i-system eyenziwa ngabantu besishoneni. So lapha ngizama ukuthi ngichazele umfoti imbangela esithi thina okumele yenze sithi abantu bengaphatheki, ngoba singathi siyananzelela ukuthi sesisetshenziswa yiyo phela i-MDC le ukuthi ngoba yona ikhona inhloso eyifuna ukuthi iyifeze kuZANU-PF. So sifuna ukusebenzisa thina njengabantu bemathekuleni. At the end of the day akulalutho esilutholayo thina njengabantu bemathekuleleni. So sithi kungcono ukuthi sihlukane labo bezenzele bona njengokuqala kwabo, ngoba ungathi yananzelela manje kuyachitheka igazi kufa abantu. Thina salahlekelwa kakhulu ngabantu abemathekuleni isikhathi sekugura wona. So asifuni ukuba ukwenzakala into enjengaleyo. Njengabantu bokuthula be-MRP siyakhuthaza ukuthi abantu bakuthi bangangeni kulesi sidereyo, ngoba kuyahlupha ekugcineni. Bona liba bale gain thina akulanto esiyitholayo. Cela bakithi isixolele Alliance. Ngiyabonga.
Sanibonani masakazi, linjani? Msakazi wami, le ndaba yomkhuhlane lo COVID-19 njengoba sokungani inani lakhona lapha kithi eZimbabwe liyanyuka kakhulu. So ngokubona kwami, hayi uhulumende kuzoba nzima msakazi, kuzoba nzima. Lasekuqaleni sangake ngaphawula ngakho, ngibona ukuthi inani umenyuka isiya phezulu. Uhulumende wezano angiboni ukuthi engakwazi ukumelana lakho ngaphandle kokuthi ngicele usizo kwamanye amazwe beze bezoncedisa lapha lalaphana. Angiboni msakazi wami, angiboni ngendlela esebenza ngakhona izano, ngoba lamanje abasebenzi bakhalala imisebenzi bayenzani? Kubonisa nje sobala, kubonisa sobala msakazi wami ukuthi izano hayi kuyasinda mpela. Into leyo mkhuhlane lo kuzaba nzima kakhulu, kuzaba nzima kakhulu. Asazi njalo mhlambe izonyuka iphelele kobo 1500 ingadluli kakhulu iye phezulu, kodwa ingayibona singena koko 3000 kusiya above. Kuzaba nzima kakhulu msakazi wami elizweni laseZimbabwe. Angiboni ukuthi izano ingabakwazi ukuthi uhulumende wakhona ekwazi ukusebenza ngendlela efaneleyo ukuthi evimbe lo mkhuhlane. Angiboni msakazi wami.
Labo kube kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus kulelo lizwe selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Inhloko kahulumende wakweli Tunisia yehle esihlalweni izolo yajiya kulokuzamazama okukhulu kuhulumende. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Udokotela okhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kuleli umnumzana Anthony Fauci usesole kakhulu uhulumende kamongameli Donald Trump ngokuqhubeka emchothoza. UFauci uthi uhulumende kumele akhangelane lokulwisana lalomkhuhlane wona osubulele abantu abangu 140,000 eMelika. Usuhlasele njalo abantu abangu 3.6 million. Ubudlelwano phakathi kukadokotela Fauci lomongameli Trump abukho buhle ngoba uFauci kavumelani lezinye izinto ezenziwa ngumongameli Trump ezifana lokwala ukugqoka imask kanye lokuthi izikolo kumele zivulwe kuphela lanxa umkhuhlane lo usabhahile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika umnumzana Lawrence Dube.
Umkhuhlane we-COVID ngapha e-Indianapolis ungcono mangasikhangela amanye ama-state. Liye ngani iyakhulakhula ke amalangeni adlulileyo ngikhuluma nge-percentage. Kodwa ngapha kungconywana ngoba ngibona isikhathi esiningi abantu abaningi noma sihamba kuma-public places bayakuzwisisa njalo bayakuqakathekisa ukuthi kumele bagqoke ama-maski. Indawo eziningi ngibona abantu begqoke ama-maski balutshwane nje abantu ngibizinga labo abantu as compared kulaba wagqokayo kule indawo ye-Indianapolis. Yikho engibone ngani yiyo into engani iyasiza kakhulu ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus e-Indiana as compared kwamanye ama-state. Kodwa lokhu akusho ukuthi siphephile ngoba balokhu bakhona abalokhu bengani abafuni ukuzwisisa ukuthi lo mkhuhlane uyingozi okungakanani.
Baningi abantu asebelahlekelwe imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Eyakho imuli ungathi iphazamiseke njani?
Kweyami imuli kulabantu abangamangathi ngama entrepreneurs abasebenzayo bona ebukazenzela i-business, so babe affected. So ngilabo abantu emulini aba affected yile i-coronavirus. Ngiphinde ngibe labanye within imuli abangaaffectwanga ngoba bengabantu abasebenzela i-health sector abasengozini futhi yokuthi bawumbame lo mkhuhlane ngoba benceda labo abagulayo. So yeah, iasa ithe bakhona abantu abalahlekelwe imisebenzi ngalo mkhuhlane, bakhona futhi abanye abangalahlekwa ngomsebenzi kuliwe emulini yami kodwa basengozini njengoba besebenza beyibo abazamayo ukuthi bavikele labo abagulayo kwezempilakahle.
Umnumzana Lawrence Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhuphukile njalo izolo ngabantu abangamatshumi amabili lanhlanu laya ku-1089. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uhlelo lwaphakathi komnyaka oluphathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende namuhla. Lianda inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela amapolisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngwa-fast 7 na asibeni sonke kweze kuseni.